tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtshakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 2 kumabasa 2020 ngontungamile inkomo endabeni sekuseni lamuhla
sebezikhuphile bona ku-alliance bathi sebehamba bakwambana nomama uMakhuphe sibabisele inhlanhla khona ngale.
Umsekeli kamongameli we-MDC umnumzana Welshman Ncube uthi umnumzana Douglas Monzora lo Morgan Komitsi sebezisusile kubandla leli ngokusekela isinqumo senkantolo esithi unkosazana Thokozani Khuphe nguye uqobo umkhokheli we-MDC thi hatshi umnumzana Nelson Chamisa.
Ayisoziphumelele-ke le nto ezanywa nguhulumente ukuthi kuvikelwe ukuchitheka nokumemetheka kwegciwane le-corona.
Uhlelo lokuvimba ukuhamba-hamba kwabantu ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus luvikwa lulakho ukungaphumeleli ngoba abantu betshona beminyezelana kundwendwe zokuthenga impuphu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Welshman Ncube, uthi umnumzana Morgan Komitsi lomnumzana Douglas Monzora sebezisusile kubandla le-MDC ngokusekela isinqumo somthethwandaba esithi unkosazana Thokozani Khuphe nguye uqobo umkhokheli webandla le-MDC thi hatshi uChamisa. Inkantolo ye-Supreme Court inqume ngolwesibili ukuthi ukuthatha intambo okwenziwa nguChamisa kulandela ukufa kukamnumzana Morgan Tsvangirai kwakungekho emthethweni ngoba uMakhuphe nguye owayemele akhokele ibandla andubana kuyiwe kuCongress. UMonzora loKomitsi batshele intatheli zindaba ngemva kwesinqumo lesi ukuthi kabasamnanzi uChamisa njengomkhokheli wabo. Ngokunjalo uNcube uthi lokhu kutsho ukuthi ababili laba bahle baziphumela kubandla labo. Uthe njalo ukuphuma kwabo akutsho ukudabuka phakathi kwe-MDC.
Kakula kudabuka okuzenzakala. I-MDC Alliance ibambene iqinile kakudlalwa ngayo. Kodwa ke phela i-political party yi-voluntary organization ungena uphume ngesifiso sakho ngokufuna kwakho. Nxa ubaba uMonzora, ubaba uKomitsi sebediniwe befuna ukuyaphumula lapha babona ngazani bangaphumula khona, kuyavunyelwa ukuphumula vele kunjalo empini. Kodwa kayisikho kudabuka kwe-MDC lokho yikuthiya kwalabo abafuna ukuthiya. I-MDC kayisozidabuke ngoba i-MDC ayisiyobakhokheli. I-MDC ngamalunga, ngabantu abangamamemba, ngabantu abavotela i-MDC, the 2.6 million people abavotayo ngo-2018, unxa ufuna ukulandela inombolo ze-ZEC, the 2.1 million, yibo abanikazi be-MDC, bonabo MDC Alliance kabadabukananga phakathi kulalaba sebesindwe ngamajogo badinwa bathi kungcono baye kudla imali yezanu. Kuyavunyelwa nxa usulambile, kunzima phela kulezi nsuku. Ungalamba uthi kungcono ngiyedinga ukudla, uyahamba uyokudla, ugcina abantu abakho. Kodwa istrategy yabantu beZimbabwe ayisozime ngenxa yendlala yakho.
Ukhona yini umhlangano eluhlelileyo njengebandla ukuze likhulumisane ngalolu daba lokuthi uMonzora lonkomishi lizabathathela amanyathelo bani?
Vele sihlala sihlangana kungayisikho ndaba yecorona leyi le-lockdown le-quarantine ezikhona, vele sihlangana every 2 weeks njenge national council, every month njenge national executive le national council, every 3 months vele sihlala sihlangana. Kodwa lokhu isinqumo se Supreme Court kasidingi ukuthi sihlangane, ngoba mhla ka 10 March sase sivele sikwazi ukuthi leso sinqumo sikhona, ngoba abasikubebunda ababekuzanu labaphandle kwezanu abakujunta babevele sebesitshelile ukuthi kulesinqumo esinjalo uMonzora uzathengisa so, unkomitsho uzathengisa so. Sakhuluma ngakho kumhlangano ilanga lonke ukuthi sizenzani. Yikho ke ukuba khona kwejudgment lokhu bese sivele sahlangana sakhuluma ngakho sabeka izinqumo mhla ka 10 March kudala khona le. Kakukho okunye okutsha okudingeka ukuthi sikuhlalele phansi, ngoba bese sivele sikumelele sisithi sizabona madoda ngalelo langa ukuthi lizabe limi ngaphi. Okokuthi sizenzani ngabo laba akudingeka ukuthi senze elutho ngabo, ngoba sebezikhuphile bona ku-alliance bathi sebehamba babambana lo mama uMakhuphe. Sibafisela inhlanhla khona ngale, sibafisela inhlanhla. Kodwa ukuhamba kwabo akusoze kumise isitimela senkululeko sesizalwane seZimbabwe.
Kukhona ongathanda ukukutsho kuba sekeli bebandla?
Abanikazi bebandla leMDC othi ngabasekeli sithi hayi, akudingeki ukuthi siphakamise amaphika, akudingeki ukuthi sethuke. Vele kuyenzakala uMonzora wabayenzakala, osithole bayenzakala, oChirawu bayenzakala, kodwa akuzange kumise impi yokuthi kukhutshwe ababesicindezela eRhodesia. Akumisanga istruggle khonoko la khonoko ukuthi abanye badinwa kakumisi lutho. EMDC yahamba njenge MDC Alliance kuCongress ngoMeyi nyakenye yakhetha inkokheli ezizabe zisehofisini to prosecute struggle yabantu for 5 years from last year ngoMeyi size siyefika kubo 2023 khona le. Akudingeki lokhu ukuthi emnyameni ebusuku amakhanka ayakhonkotha amaganyana akhefuzela. Akumisi inyanga lokhu ukuthi iphumele iyetshonale, iyahamba emkhosini yezinanakazana zonke zomhlaba. Yikho ke sisithi thina akusethusi.
Umnumzana Walshman Ncube ngumsekeli kamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Umnumzana Monzora yena utshelela umsakazo izolo ukuthi nguye osengunobhala jikelele we-MDC ngoba inkantolo ithe kumele kubuyelwe kubukhokheli obabukhona ngo-2014. Uhlelo lokuvimba ukuhamba-hamba kwabantu okwamaviki amathathu ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus lobikwa lulakho ukungaphumeleli ngoba abantu betshona beminyezelana kundwendwe zokudinga impuphu kwamanye amadolobho. Egwanda kutshone kuxokozela kwesinye isitolo izolo kulamakhulu abantu abagoqela amapolisa bedinga impuphu. Le yinto enzakalayo njalo kwezinye indawo ezifana lakobulawayo. Isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi imbuthano enje yenza kube nzima ukwenqabela lumkhuhlane.
ngangaba bantu besahlangana ngalendlela kuba isiphithiphithi isiyaluyalo abantu bedingela abantwana lokho abangakodla kulula ukuthi memetheke siyaphambili lanqa kungabe kulemizamo emnene njengokusanitizer yenziwa izidolo lezo kodwa abantu phela nqa bethintana kungenziwa ngayona leyo social distancing ukuthiyelana izikhala phakathi kwabantu lo umuntu lomuntu kutsho khona ukuthi izamemetheke siyaphambili hayi kunzima kakhulu ingakho ngihlala ngisho labanye besisho ukuthi kakufanelanga kwenziwe kuphela i-social distancing uhulumende kumele abone ukuthi izinto eziza kwenza ukuthi abantu bahloniphe i-social distancing zikhona ukudla kukhona yikho okuqakathekileyo ikakhulu kuleli viki elilandelayo laleliyana elilandelayo lapho kuyabe sekuhlupha khona okwamanje mhlawumbe abanye abantu akade betholile impuphu lapha lalaphana abasesilayo ngezindlela iyaphela kuleli viki baphuma kuze abona edolobheni kusiya ukusanda abantu begcwala abantu sekuxokozela sokusiba lezinto uzabonisa sephuka yona lento ezanye ukwenziwa nguhulumende as long as abantu bengelakho ukudla asoze bahlale ezindlini ngakho umuntu ongahlala bhekane nabantwana besendlaleni bephakathi kosizi kuthiwe kangaye edolobheni kangayilayini elimpuphu kakwenze i-social distancing kanti abantwana bayasendlini kulapho kuzamele ukuthi uhulumende akulungise
ngamanye amazwi Ncube uthi imizamo yokwenqabela lumkhuhlane ilakho ukungaphumeleli
ayisoze iphumeleleke le nto ezanywa nguhulumende ukuthi kuvikelwe ukuchitheka lokumemetheka kwegciwane le-corona ngokuba abantu kabasoze bahlale ngekhaya abantwana bephakathi kwenkinga bephakathi kohlupho nensizi zokuswela ukudla indlela elula yokuthi kungabi nenkinga lezo yikuthi abantu bazuze ukudla okwaneleyo bangene ezitolo nxa befanele bathenge lokho abakufuna baphume bahambe inkinga yikuthi eZimbabwe kuvalelwa abantu abangela ukudla kwabo vele okuza kwenza kube nzima ukuvimbela igciwane le-coronavirus vele kulula ukuthi limemetheke emalayinini empuphu emalayinini eshukela emalayinini alokhu lalokhuyana okwedlula lokho kade kungenzeka kusiya phambili
Umnumzana Fidlela Ncube yisikhulumeli se-National Consumer Rights Association Lanxa abantu bebegcwele kobulawayo izolo amapolisa abikwa esengezelele inhlelo zokuvala imigwaqo engena kuleli dolobho ukuze abantu bahlale ezindlini emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus Sixoxelo somabhizimusi umnumzana Edwin Ndlovu
bekulama roadblocks amapolisa evalile abantu abafuna ukungena kobulawayo lapha abantu bebebuzwa khona ukuthi bayangaphi kutheni nxa impendulo ingabasothisi amapolisa behla kuphendula athi buyela emuva uvunyelwa uqhubeka ungena edolobheni lakobulawayo bekuyinto engiyibone inhle naleyo kwanqabeleni ke lo mkhuhlane okwesibili engunanzeleleyo ukuthi indawo eziningi ezithengisa ukudla ikakhulu impuphu lapho ke bekusiba labantu abaningi kakhulu abalayinileyo besondelenene okutsho ukuthi nxa ekhona obengabe lo mkhuhlane kulabo bantu bonke nje abaseduzane labo beyithatha ngunanzeleleke ezitolo bezithengisa impuphu phakathi kobulawayo ngaphuma ngahamba njalo ngafika ke lemakhandeni endithole ngokufanayo kulesitolo sikamodi ebesithengisa impuphu ngathola abantu beminyezelene lakhona befuqa izivalo befuna ukuthenga impuphu ngasenanzelela ke ubungozi bokuthi ke nxa ekhona phakathi kwabo olaso ke leso sifo se-COVID-19 uyahleke atheleleke abanye yikho ke uhulumende kumele afake njalo imizamo ethile eyokuthi ke abantu bananzelele abantu bangaminyani abantu bangabi ndawonye ikakhulu ke bedinga ukudla ngoba abantu engikhulume labo bayathi ukuthi ke akusizi ukuhlala ngekhaya kodwa ke ukhangelwa ngabantwana belambile kungela kudla yikho kubenza ke ukuthi ke ba riske impilo zabo ke bahambe bethona ke emalayini nezimpuphu
ungachasisa ukuthi kuyini kahle kahle amapolisa akwenzayo lapho enquma ukuthi umuntu abuyiselwe emuva kumbe hayi.
Amapolisa ayamisa izimoto abesebuza ke abachayeli balezo zimoto ukuthi baya ngapi bangachasisa ukuthi baya ngapi ke kuba kibo amapolisa ukuthi babaphendukisa yini kumbe babavumela badlulele phambili.
Omnumzana Edwin Ndlovu ngosomabhizimusi ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Abantu asebebanjwe iCoronavirus eZimbabwe logebe isishiyagalombili okugoqela osowatshonayo oyedwa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus sokubangela ukuthi ezinye izakhamizi eMathebeleland South zehluleke ukulondoloza izilimo zazo engadini zokuthelezela ngoba abantu bengavunyelwa ukuphuma ezindlini. Ngokunjalo abanye bathi izilimo zabo zilakho ukufa. Sixhume isakhamuzi umnumzana Solani Njemnyama Moyo ongumgcini sihlalo we-MDC Alliance eMathebeleland South.
Abantu kakhulu balovalo bakwebalwesaba kodwa ulwazi lube lungekho ikakhulu. Baqale nje nxa sesiqala ukufaka umbiko sibatshela ukuthi sonke isikhathi begeza izandla belungiselela ubana lo mkhuhlane ungabathathi ungazikibo.
Izakhamuzi ezithola uncedo lokudla kunhlanganiso ezijiyeneyo ziyathola yini ngalesi sikhathi sokuzama ukuvinjwa kwe-coronavirus?
Abantu bakithi sebephila ngokuhola kuma-organization bebanikeza ukudla. Khona manje kathesi bamile kabaholi. Bengaholi nje ukwesabisa ukuthi laba abahlanganwa babaningi kodwa izimfa abantu zisithwalele ubhulo. Izimfa ziningi kakhulu ukuthi abantu abanye bayahamba ezifeni. Abanye siyabatshela ukuthi bangabi more than 50 kodwa uyawazi abantu basemakhaya ngezikhalo abakhala ngakho. Abantu basahlangana ezifeni baye baningi. Esikunanzeleleyo kakhulu yikuthi abantu balovalo bayesaba kodwa belovalo bayesaba. Aba njalo lendlala la ibhokile ukuthi khona bebethola ukudla kakhulu bebuya lawo malike.
Bona abantu bathini ngomkhuhlane wona lo kumbe igcikwane leli ele coronavirus?
Kulezi ndawo ezinye zokuthi boloke besizwa kodwa bazwisisi kahle ukuthi lo mkhuhlane ngumkhuhlane ovela kuphi ubuya njani ebantwini ngoba kakuzanga kube labantu ababatshelayo. Abayihealthy baphonga ukuthi hhayi lingahlangani kabachazele ukuthi yizini izinto kumele bezenze. Kodwa singabonga nxa kungaba labantu abachazisayo ikakhulu kuStudio 7 omunye lomunye ehlale kwazi ukuthi nxa esiya ezimbuzini kumele geze izandla. Nxa umuntu engaphuma nje ekhaya egeze izandla bengaqhawulani bengavakatshelani omunye lomunye ehlale emzini wakhe. Sinanzelele futhi kakhulu ukuthi abantu bakithi baphila ngama-irrigation bayalima belima nje esikuzwileyo futhi engizwe abantu bengitshela yikuthi abe-healthy babavalile abaningi ukuthi bangasayithela izilimo zabo. So sasithi izilimo zizokutsha okuqakathekileyo bangahambi ngobuningi.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo isakhamuzi ezansi yamaNdebeleni njalo ungumgcini sihlalo we-MDC kulumango. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphepha ndaba leKroniko lithi kulesivotshwa esigijinyiselwe esibhedlela seThornbrugh sikwehlela kakubi esinakanelwa ukuthi singaba lomkhuhlane weCoronavirus. Iphepha ndaba linye lithi njalo sokubotshwe abantu abaphose bafike kumakhulu amabili abephule umthetho wokuhlala ezindlini ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kusitidiyo, ngumadida lo osegogwe ezimu. Mina umbuzo wami wona lowo mkhuhlane ubangelwa yini? Ubangelwa yini umkhuhlane lo? Wavela ngaphi? Waqalisela eChina kodwa wavela ngaphi? Wabangela kuyini wona lowo mkhuhlane osuqeda abantu? Njalo uyakwanisa yini ukuthi welaphe kuphele emzimbeni womuntu ungasabi khona nje uzaphela yini wona ke?
Salibonani kwabe studio 7. Mina ilizwe lami ngiyosa engikhuluma. Mina ngiqedi 7, izikole zethu zavala. So ma umnyaka ungaphela singafundanga. So siyaripita ugrade 7 futhi next year. Wo umbuzo wami engilawo ku studio 7.
Salibonani basakazi be studio 7. Labalaleli be studio 7. Mina ngugogo uMakhumalo, ngilombuzo ongihluphayo emphefumulweni wami ukuthi kanti njengoba umkhuhlane lowu ubamba ilizwe lonke, thina lapha esikhona lapha emakhaya akula ngitho ozihluphayo ngokukhangela ukuthi kanti abantu baphila njani. Akula khonoko okokuvikela, akulani njengoba sese makhasi zakuthathanga khonokho amamaski akhona afakwa emlonyeni avala amakhala nomlomo asilakho, amasanitizer lawo okugcoba okuyizandla asilakho, siyageza kuphela njengoba okuyisepa silakho, lokudla akukho. Ngiluphele nginje, ngiyayithatha ngaphi imali yokuthi ngithenge ukudla engingakugcina ukuthi ngihlale 21 days leyo ngisendlini ngilezizukulwane. Bakithi thina siza kufashiwa sikhangele njengamatemba ngoba kula esiza kuya khona, ngoba khathesi vele uMP wethu uthule vele kakhumbula ukuthi kulabantu abakhona abangaphansi kwakhe, ukhansila khona layo uthule, asiholi lutho sizalukasinje. Kambe nza kuthatha ngaphukudlo enza kudla i-21 days. Bakithi uNkulunkulu kangenele ngoba thina esisemakhaya kumbeni umkhuhlane wakho kuthuse madorobheni kuphela asikwazi. Shua bakithi lisikhulekele lapho likhuleka khona bantu ngoba emakhaya sizakufa ngoba vela kula ncedo esilutholayo.
Linjani balaleli besitu 7 lonke ndawo zonke? Ngapha siright kakhulu, sibona umkhuhlane lo osithwale senzima kangaka, singazi ukuthi uNkulunkulu uzasiphathisa yini. Akunzima elizweni shuwa, asazi sizabulawa indlala kuphela ngoba vele mboni.
Njani wasarazi khona hapa? Hayi, nahapha sihlezi nje sisihlalele emakhaya, silandela lokhu esakutshelwa nguhulumende ukuthi sihlale emakhaya okwamaviki amathathu. Kodwa into yobuhlungu ukuthi ukwenza kwahulumende wethu ungane sisenza lokhwana, ungane siyajumana ukuthi abantu baphonga ukuvuka nje mahlayana. Khanyani into ekhona yabalingiselwa yona i-South Africa, kodwa indlela ze-South Africa zibalulekile. Umkhuhlane lowo mkhulu kakhulu njalo siyakwesaba. Sifuna nje ukuthi senzakale into ezinjalo msakazi, uhulumende akhayelise ndawo zonke, abantu abazisebenzayo nabantu abangaya emsebenzini emsebenzini abaphila ngokuthengisa bazakudlani njalo imizi yabo izaphila kanjani amarenta uzayafunakala uzafunakala ukuthi ngemva kwesikhatshana kubhadala ama-school fees kuzophuma kuphike konke khonoko njalo nje sisuke khonapho ukukhangelisise sebevalile nje isikhathi esasibona sona silutshwane thina sinje sihlala emadorobheni ithi esithengela abazali amaphilisi emakhaya kuzohamba njani njengoba amabhanki kuvaliwe sithengela abazali amaphilisi sibale sibaphathele emakhaya ngoba imikhuhlane yakhona ivele ibhahile o-BP labochukela into zakhona zihlangene ezinzima kakhulu kodwa nje ngenye indlela hhayi siyazama ukuthi sizivikele ngoba umkhuhlane lo siwubona emazweni ulukhuni kakhulu ngiyabonga mhlaba
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi uzathumela izinto zokusebenzisa ukuhlola umkhuhlane we-coronavirus emazweni angamatshumi amane. ELeSouth Africa lona libikwa selithumele amaqula abezempilakahle emalokitshini ukuze ayengena ezindlini ahlole izakhamizi lomkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Usiba lukhulu wedolobho elikhulu leNew York umnumzana Andrew Cuomo sechotoze abantu abaqhubeka bebuthana kuleli dolobho sithi baphazamisa imizamo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lo mkhuhlane usubulele abantu abazinkulungwane ezimbili kuleli dolobho. Emelika yonke usubulele abafika inkulungwane ezinhlanu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo endaweni yakhe.
Ukudla okuningi kusatholakali lapha esitolo, amashelf nje kawala lutho noma nje kusatholakala okuthile nokuthile kodwa nje okubalulekileyo kunjengesinkwa, ama-vegetables, amatamatisi lamakhabithi lapha kawusatholakali. Kanti-ke futhi-ke nxa khangela-ke ngemisebenzi lapha amakampani amaningi avaliwe kakhulu, nxa sithi kukhuluma ngokuvalwa avalile mpela amanye ukuthi kawasaphinde avule, ikakhulu lawa athengisa ukudla amabhizinisi esingathi ngama-restaurant phecelezi ngolimi luka-Queen. Ngibona abanye sebesusa mpela ngisho ne-furniture ephakathi ezitolo lapha. Isimo hayi simi manzonzo, sibili kubi.
Abantu abaningi kabasayi emisebenzini ngenxa yalo mkhuhlane. Wena ungathi ukuphazamise ngayiphi indlela?
Mina ngokwami umkhuhlane lo usungiphazamisile kakhulu ngoba thina isikhathini esiningi sisebenza kuma-construction sites, kanti kama-construction sites amaningi kakhulu avaliwe ngoba sitholakala sibaningi lapho. Ngoba mina ngisebenza ngokwe-communication, kusho ukuthi nxa kusakhiwa izakhiwo eziningi kakhulu laphana, yithe sidonsa-ke intambo zokuthi abantu bakwazi ukutshaya amafoni, zokuthi abantu bakwazi ukungena kuma-inthanethi, siyabe sibaningi lapho-ke. Lokho-ke sogcine kusenziwa isinqumo sokuthi kasisindanga nxa singaba sisemsebenzini sibaningi sinjalo. Ngoba ekusebenzeni lapha ngibamba lokho omunye lakho abuya zobamba futhi lapha, so lokho kungenza ukuthi nxa igciwane leli ele-coronavirus lingaba khona lapho lingasheshe nje limemetheke kakhulu. Ngakho-ke bathi hhayi umsebenzi ake simeni kancinci, lokho kutho ukuthi imali yegokoko phela iyedingakala kakhulu kayisangeni, sesisele nalethi sila esikhwameni kuze kuyophetha igciwane leli.
Umnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezebusweni sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli we-MDC umnumzana Welshman Ncube uthi umnumzana Douglas Montzora lo Morgan Komitji sebezisusile kubandla leli ngokusekela isinqumo senkantolo esithi unkosazana Thokozani Khuphe nguye uqobo umkhokheli we-MDC thi hatshi umnumzana Nelson Chamisa. Uhlelo lokuvimba ukuhamba-hamba kwabantu ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus luvikwa lulakho ukungaphumeleli ngoba abantu betshona beminyezelana kundwendwe zokuthenga impuphu. Kwanele Mtshakazi likhumbule zikhona ezakusizwa ngu-Fast 7. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-Fast 6. Olivalelisayo uNtungamile Nkomo.